Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ngolesine mhlaka 2 Ntulikazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abantu khala ngana basananzeleli ukuthi leli gciwane lokhu likhona phakathi kwethu. Sebe sikhambela bengalawo ama mask lawo ukuvala ubuso lokuthi nje abasananzeleli ukuthi bakhulumisane omunye ekhathana.
Asebefunyanwe belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithupha 605 emhlabeni jikelele sebeyizigidi iphose ezilishumi lanye 10.8 million.
Umongameli weMason Mnangagwa uthethe okunye okwakukhunywa ngabantu ukuthi i-access to information ibe ikhanyelwa yiZimbabwe Human Rights Commission, not iZimbabwe Media Commission.
Ingcweti zokwethula kwemibiko lezindaba zithi akula mehluko uqobo kumthetho osanda kwethula owe-Freedom of Information Act lowawukhona owe-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Ngemva kokuxotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisishiyagalombili kudale le-Senate izolo, ibandla le-MDC namhla lixotshise amakhansila e-MDC Alliance amane kukhansili yeHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ebantwini abahlole batholakala bele COVID-19 ngokutshona kwelanga langolwesithathu abalishumi lane, oyedwa nguye kuphela obe ngomunye ngobaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lokhu sokukhubule inani lasebefunyanwe belegciwane leli elizweni jikelele laya kwaba ngamakhulu edlula ayisithupha 605. Ngabasebesinde kulomkhuhlane sebelikhulu lamashumi ayisithupha lasithupha 166 labulala abayisikhombisa. Inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lengxenye 68,400. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe bele COVID-19 sebeyizigidi phose ezilishumi lanye 10,847,011. Kuthi asebebuliwe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 519,888. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,000,000 kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Umbiko owethulwe nguhulumende uveza ukubana inani labatholakale bele gciwane le-COVID-19 liyaqonga kulabo abaselizweni hatshi abavela kwamanye amazwe kuphela njengalokho obekuyinhlala yenza. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomfundisi Useni Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legciwane le-coronavirus AAM4 Bulawayo against COVID-19. Ochasisa ngehlelo zabo.
Mbona ngani into eqhakathekileyo elokhu ikhanya ukuthi abantu khala ngana basananzeleli ukuthi leli gciwane lokhu likhona phakathi kwethu. Sebe sikhambela bengalawo ama mask lawo ukuvala ubuso lokuthi nje abasananzeleli ukuthi bakhulumisane omunye ekhathana ngenxa yokuthi lokhu singananzeleli ukuthi lumkhuhlane usungenile. Njalo siyananzelela ukuthi akusengabantu nje kuphela abavela ngaphandle kwelizwe ababalawo, kodwa lalabo abaphakathi. Kutsho ukuthi lokhu sokusitshengisela ukuthi usuqalisa ukumemetheka, njalo lumqando esiphakathi kuwo kutsho ukuthi lawo uyangezelela lolu duru.
Ungathi ukubuthana kwabantu endaweni ezigoqela enkonzweni zesiKristu lakwezinye indawo kungabe kubangela lokhu ukumemetheka kwegcikwane yini? Njalo njengezinkonzo kunhlanganiso yena leyo AIM4 Bulawayo against COVID, kuyini eliphathisa ngakho leli kubonayo?
Into esingayixwayisa abantu ukuthi abantu benanzelele ukuthi li-COVID-19 leli gcikwane ligcwele liphakathi kwethu, lingaba khona, njalo ke kumele silinanzelele. sizivikeleni ngoba akula la sibedlela into esikhathaza kathesi ukuthi lezibedlela ekumele zilungise sikhangela abantu la kathesi izinto ezinenge uhulumende ayithembisa ukuthi uzaziletha azikho ngakho ke lokhu sikhona phana esasikhona ukuqaliseni njengoba ngikhuluma ngimele iZimbabwe Christian Alliance thina into ebese siyenza kathesi ukuthi siqhubekela phambili sikhuthaza abantu njalo sibachasisele ukuthi lumkhuhlane we-COVID-19 ungena njani ebantwini njalo sibakhuthaza ukuthi beqhubeke phambili begeza izandla bewunanzelela ngikhuluma kanje njengolwesihlanu sizabe sincedisa abantu beluveve sibanika amasepa lezinye izinto ukwenzela ukuthi bekwanise ukugeza izandla bekwanise ukuzivikela kulo mkhuhlane udubo olukhona yikuthi nxa abantu bengenela ezitolo lapho kuthengwa khona kuyabe kuminyene amabandla singeke sakhuluma ngawo kathesi ngoba abevele evaliwe bebengavuthi
lo ngumfundisi Useni Sibanda isiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legciwane le-coronavirus eye-AM4 Bulawayo against COVID-19 ube exoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ingcwethi zokwethulwa kwemibiko lezindaba zithi akula mehluko uqobo kumthetho osanda kwethulwa owe-Freedom of Information Act lowa ukhona owe-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Owawuhlezi usolwa kakhulu ngokuba loncindezelo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inkokheli zenhlanganiso zentatheli izindaba eziningi zithi kukhona okungacaciyo ngalomthetho omutsha owe-Freedom of Expression Act. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba ezacathulayo eye-Young Journalists Association of Zimbabwe, YOJA, umnumzana Leopold Mnende, upha umbono wakhe.
Umongameli we-Emmerson Mnangagwa uthethe okunye okwakukhulunywa ngabantu ukuthi i-access to information ibe ikhanyelwa yiZimbabwe Human Rights Commission, not iZimbabwe Media Commission. Ngoba i-access to information yinto eyavunyelana ngamazwe wonke ukuthi sizabe senzani sihloniphe. IZimbabwe Human Rights Commission iyo yodwa elamandla okukhangela ukuthi into lezi ziyenzeka ngamandla njalo uhulumende wenza kwenzeke.
Kuthi kulezikhexe ezikhona kulo mthetho ezilakho ukuba ngumgoqo kakhulukazi kuntathela izindaba lapho kulaba kufunayo kuziphatha amandla zikahulumende oqathekileyo.
Ibifuze iphume egcekeni ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi uhulumende esinike amaphepha emvuma ezenza amaphepha ayewabhala lezinto ayezibhadalela ukuthi uzasinika nini njalo sokutheni. Lokhu kuhle uhlanganisele lengatsha zikahulumende lathi ngama-state institutions even laf ahlanganisa labo zesazupho fuze sibe wazi even ama-ministry abo ukuthi avumelana ini abhadalani njalo fuze sibe wazi ukuthi lokhu bakwenza nini.
Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seHarare uthi usasekhona umsebenzi kwezokulondolozwa kwentathela izindaba lokwethulwa kwezindaba lemibiko ngokukhululekileyo.
Imithetho yakhona kayi-implementwe as per the constitution. Kwesinye isikhathi kungaba lama-act atshintshwayo lanani, kodwa kuqakathekile ukuthi khona uhulumende ame eqinisweni lo mthetho ulandele. Kuba lula kakhulu kweze ukuthi intatheli yezindaba lawo belandele umthetho onoloyo yabukhona elizweni.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umthetho ndaba kamanje eHarare wehluleke ukuthonisisa namhlanje intatheli izindaba ezimeleyo uFrank Chikore. Lo Samuel Takawira wenkampani yomsakazo we-263 chart Abetheswa icala lokwala ukulalela iziqondiso zamapolisa ngokungena esibhedlela obekulaliswe amalunga amathathu awe MDC Alliance agoqela unkosazana Johanna Mamombe. Lokhu kubangelwe ukuba abatshutshisi betshele uMantshi ukuthi sebeguqula icala eletheswa ababili laba. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
UChikori loTakawira bamangele lapho befika emthethwandaba namhlanje betshelwa ukuba icala abaletheswayo seliguqukile. Abatshutshisi bathi icala elitsha ngelokwephula iziqondiso zokuvimba ukuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19 ngokungasondelani kwabantu duzane laduzane i-social distancing. Ababili laba babotshwe mhlaka 22 Nkwenkwezi esibhedlela se-Parktown esisemzini we-Waterfalls e-Harare besetheswa icala lokungena kulesi sibhedlela ngaphandle kwemvumo. Amagqwetha ababili laba bathi labo bamangaliswe ngabatshutshisi asebeguqula icala. Bathi leli nyathelo selithathwa ngoba elakuqala belingasoze laya ndawo emthethwandaba belizahleli lahlwe. Icala leli elitsha lizaqhubeka lihlaziwa ngeviki ezayo lapho idale elikhangelelwe ukuphuma lesinqumo. UChikore loTakawira bayawalandula wonke amacala abawetheswayo. Ekuqaliseni kwayonale iviki kulenye njalo intatheli zindaba esebenza izimele eyemashwingo uGodfrey Mutimba obotshwe esetheswa icala lokungahloniphi umongameli welizwe laye osamelele ukuthonisiswa. UMthimba ubotshwe eqhuba umsebenzi wakhe waveza lengwalo zakhe zomsebenzi kodwa wabotshwa kunjalo. EBaitbridge enye njalo intatheli zindaba yephephandaba leNewsday uRex Mpisa kanye lothengisa amaphephandaba awezimpapers uCharles Marerwa babotshiwe labo besetheswa icala lokwephula umthetho ophathelana lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 lanxa ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko lwaziswa ukuba intatheli zindaba izisebenzi eziqakathekileyo zezigaba ze-essential service ngakho-ke ziyavunyelwa ukusebenza ngesikhathi se-lockdown. Echinoyi enye njalo intatheli zindaba esebenza izimele uNunurai Jena umelele ukuthonisiswa ngecala elifanayo. Ngeviki edluleyo umsakazi we-Capitalk uNyeratso Makombe Hazwangwi umiswe ukuya emsebenzini okwamaviki amabili engaholiswa ebikwa wasakaza uhlelo oluphathelane lokuhlukunyezwa lokwephulwa kwamalungelo oluntu olwalungahlelwanga kuhle. Umqondisi wenhlanganiso esebenzisana loZulu eZimbabwe Peace Project okungelinye lamalunga omanyano wenhlanganiso ezingaphansi kwe-Human Rights NGO Forum unkosazana Justina Mukoko yena usola ukuphathwa kubi okwenziwa intatheli zindaba elizweni.
Kulusizi kakhulu ukuthi sibona ukuncindezelwa kwentatheli zindaba ikakhulu kuleli viki ingene kuleli viki sibona intatheli zindaba zabesifazane ezimiswe lokuxotshwa umsebenzi.
Asenelisanga ukuthola icele likahulumende kulokhu njengoba umabhalane omkhulu kugatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini.
Live Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela umonakalo odalwe yi-COVID-19 ikakhulu kwabesifazane ukuthi bona baluphatha njani lolu daba. Kodwa likhumbule zihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa yaleli gciwane le-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Kulabantu ababesebenzela owayengumongameli wakwele Melika umnumzana George Bush asebeqoqane babumba inhlanganiso yokuncedisa umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats ukwenzela ukuthi anqobe umongameli Donald Trump okubandla lama-Republicans. Abantu laba abakubandla likaTrump bathi bazonda indlela uTrump abusa ngayo. Sebesebenza lebandla lama-Democrats labanye abakubandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho oluzakwenziwa lonyaka ngoLwezi. Isikhulumeli sikaTrump sithi abantu laba bafuna ukususa uTrump esikhundleni ngendlela ezingaqondanga. Idale leCongress kwelemelika likhangelelwe ukuthi lizakhuluma ngokwenziwa ngele Russia e-Afghanistan okuthiwa ilizwe leli lahlawula amalecaja eTaliban imali yokuthi abulale amabutho eMelika. Inkokheli zomvikela zikhangelelwe ukuthi zizanika ubufakazi edaleleli ngokwenziwa ngele Russia. Kulokuxokozela okumangalisayo kwele Ethiopia kulandela ukubulawa komculi olodumo uHachalu Hundessa owadutshulwa ngabantu asebebotshiwe. Umculi lo ubesanda kuchodoza uhulumende wakwele Ethiopia okuthiwa uncindezela abantu bohlobo lwe-Oromo. Sokulabantu abedlula amajumi amahlanu asebedutshulwe bafa akade betshengisela emigoqweni bekhonona ngokubulawa komculi lo.
Ngemva kokuxotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisishiyagalombili kudale le-Senate izolo, ibandla le-MDCT namhla lixotshise amakhansela e-MDC Alliance amane kukhansili yeHarare. Amakhansela la abalisa okaward 16 umnumzana Danford Ngatsiore, uGris Scott Mandero okaward 44, uJason Kautsa okaward 37 kanye loTonderai Chakeredza okaward 31. Ukuxotshwa kwama-senators e-MDC Alliance izolo kukhuphule inani lamalunga aleli bandla asexotshiswe ngunkosazana Thokozani Khuphe edale lephalamende laya kwabangamashumi amabili lanye 21. I-MDCT iqale ukuxotshisa amalunga e-MDC Alliance kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi isikhundla esathathwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai sasimele sithathwe ngumakhuphe. Isinqumo lesi sabangela njalo ukuthi uMakhuphe ahluthunele iMDC Alliance isigodlo sebandla leli eHarare eseHarvest House. Umnumzana Jamisa uthi uMakhuphe usesetshenziswa yiZANU-PF kodwa yena uyakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini silalo weMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo endawonye lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringai onguye osungula lingxoxo.
Sibona the continuation of ukuthatha okwama rights ama voters a 2018 esavotelwa thina iMDCA Nelson Chamisa. Sibona futhi ukuthi iMDCT yakamakhuphe labo Mr. Moyo laba sebengantu asebefuna ukuyethusela abantu ngoba sibona ukuthi anti court yabanika ama dates labana ukuthi baye ku Congress. So sabona ukuthi ama structures amaningi baye sebejikile ukuthi baye contesta kuma congressional amakhuphe. So kathesi sokusebenziswa khona amandla ukuthi mali ngabuyi on our side sizalikhipha kuma parliament position lama senators. So thina sithi abantu at the end of the day are the destiny propellers of our organization. Lokho kwama recalls noma banga recalla wonke, we will still prevail as MDCA led by Nelson Chamisa.
Baba Moyo, kulomgoqo yini lapho eliza kuma khona kumbe lizaqothula imbokodo lesisekelo libaxotshe bonke abe MDC Alliance?
Into ekhona ikuthi iMDCT ithi yona ma usujoyine elinye iqembu usudlalela enye iteam awusiyo member yethu and therefore awusasirepresenti kuparlament, awusarepresenti ama-views ethu kuparlament. Nalokho-ke sile lungele lokuthi siku-recall. Abantu ama-members of parliament ama-senators sabanikeza i-choice from the onset ukuthi nayi i-ruling esiyiphiwe i-Supreme Court la ukuthi lina alangena ngetikiti le MTCT ngoba MTC Alliance kwakungayisiyo party kusiya ukukhetho ngo-2018 kwakuyinjoyinano yamaphathi ahlukeneyo futhi lina langena ngebizo le-MTCT kuleyo alliance lavotelwa on that basis and therefore libhilonga ku-MTCT. Laba abazithi bona bangongqondongqondo well then abasitshiyele inye ichoice ngaphandle kokuthi siwarekhode.
Baba Moringai, abasekeli benu bayakhalakhala bathi ibandla lenu ligcwele osikhwicamfundo, ligcwele amagqwetha, ligcwele abantu abafundileyo kodwa likhanya kalila maqhinga, kalila strategy nanku lixotshelwa amalunga ePhalamenti ukusa kwelanga. Kodwa akulalutho elilwenzayo lithini ngalokho?
Sesibona iMDCT siyenza ontando ayiphikiswa njengezani anti yabona. So lapha sazama umuntu wonke uyabona sibake basithi kanti lihambelane kumakhotho nalawa angathwa athathwe over ngezani uPF lamajaji angkhona. But we have tried everything so ukuthi asizami anything ukuthi sibe le strategy hayi asoqiniso leli. Siyabona ama lawyer ethu ayahamba as representer ngoba anti bona abe-MDCT bahamba bayathi i-Supreme Court judgment bona bayi-interpreter in the way that suits them lezanu-PF lapha esikubonayo. Sabona omunye ujudge I think ngochitapi omutapi esithi i-MDCA is a party constitutionally and wayifaka ku-reserve so i-judgment yakhe ayikaphumi lakatest. But sibona laba abe-MDCT sebeqhubeka ngokuhamba kuyethusela ama members of parliament lama senator ukuthi malinga yekela ukubuya on our side sizari recalla. So into ekhona kathesi sithi hayi qhubekani ke but thina njenge MDCA vela sethuki baba asiyesabi abantu bonke 2.6 million alisoze labathatha le court order.
Nanso mnumzana Moyo uyakhuluma uMoringai ngisho labasekeli be-MDC Alliance bathi lingaze libaxotshe bonke abameli babo edalele ePhalamende kungayiwa kukhetho kusasa kabasoze balivotele lina njenge-MDCT kamakhuphe bazavotela i-MDC Alliance yena leyo kaJamisa futhi.
Yeah, I think uMfowethu uMoringai uyalibala ukuthi iSupreme Court is the highest court eZimbabwe. Akula enye judgment ezodlula lapho. And nakhona ukuthi kuze kuye kwiSupreme Court yibo bona be-alliance aba-aphilayo i-judgment eyayenziwe yi-High Court. Baphikisana nayo ukuthi bona babe libandla. Kodwa bahluleke ukuprove ukuthi babe libandla. Okokuthi bazovotelwa noma kanjani, yeah well, asibayekeleni baziduduze. Because at the end of the day, abantu bavotela institution, abavotela umuntu. And abantu iqiniso sebelazi ukuthi besiyavota ngo-2018 napha, babesitshela ukuthi bantu abalivotelayo i-MTC kaTswangirai. Namhlanje bayamangala mase betshelwa yibo be-MTC Alliance ukuthi hayi cha, thina asiyo i-MTC kaTswangirai, thina siyi-MTC kaChamisa. Abantu bebengayazi i-MTC kaChamisa ngo-2018 bebesazi i-MTC kaTswangirai. So ma kuyukuthi kuzoyiwa kukhetho, sizobona ukuthi zozala nkomoni ngoba abantu manje babe sebevota belolwazi sebekwazi-ke ukuthi i-MDC abayivotelayo yiphi.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika ubekhuluma endaweni lomsekeli wesikhulumi se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Moringai kungxoxo ebulawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7. Ugatsha lukahulumende lwezokulima selusungule uhlelo lwabalimi olubizwa ngokuthi yintwasa farming program olujonge ukumelana lendlala okungani kuhle kwezulu kanye lomonakalo odalwa yikuguquka komumo womkhathi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Uhulumende ubika ukuba lolu hlelo lokuqalela ukulungiselela ukulima ngesikhathi sentwasa lujonge ukukhuphula isivuno selizwe ukumelana lendlala kanye lokusebenzisa amanzi amalutshwane ekulimeni ngesikhathi ilizwe libhekane lokuguquka komumo womkhathi osokuphazamise umsebenzi wabalimi elizweni elalisaziwa ngokuzilimela ukudla okwenela umuntu wonke. Umnumzana Davidson Masendeke, uprovincial agronomist we-Agritex, ugatsha lwabalimisi eMathebeleland North uchaza uhlelo lweintwasa oluzakhokhelwa ngabalimisi.
Uhlelo lolu babelubiza bethi ngugatshompo. So kungani sokuguquka sesithi lohlelo lwentwasa lwenziwa ngentwasa ngesikhathi sentwasa. Sidinga ukuthi umlimi lomlimi abe lendima ezintathu. Eyokuqala indima iyabe incane nje kayinkulu kangako ingaba ngama 50 by 20 meters lapha azathola khona ukudla kwakhe. Abe selima lapho ngobungcitshi bakhe bonke. Abe sesiba lendima yesibili lapho alima khona isilimo azasithengisa. Kumbe HMP abese lendima yesithathu lapho azalima isilimo esizasinika amafutha.
Umnumzana Masendeke uqhubekele phambili echasisa ngokukhangelelwe ukwenziwa ngabalimisi kulolu hlelo.
Sidinga ukuthi umlimisi ngamunye ngamunye abe labalimi abangafika amakhulu amathathu lamajuma amahlanu 350 abese sebenza labo. Sifuna ukuthi sibambe amanzi lawa alahlekayo angaze ahamba angaze asuke emasimini. Sizagepha okuyizo okungamagojana okuncane okuzabamba amanzi ukuthi nxa izulu linile ungakhangela emasimini ngkhona kulokho amagojana okuya bekubambe amanzi abathi ngesilungu ngama basins ngamagojana nje okuyi 15 centimeters ubanzi lokuchona kusikwi 15 centimeters kulamakhuba ngkhona vele asetshenziswayo. Lapho ke ufumlimi uzafaka ngaphansi umquba wakhe alandele phezulu afake ku fertilizer kwakhe. Uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukuthi abalimi bathole okokuqala inhlanyelo eqondileyo imvundiso yakhona bese bethola lalokho okuthiwa yilime okulungisisa umhlabathi nxa umunyu.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ongumlimi wemaphandleni eKhezi uthi uhlelo lukagatshopo bayalwamukela ngoba esigabeni sabo izulu lilutshwana.
Gatshopo ngolunye uhlelo olumangalisayo olungani ngikhona ngapha eweni yeKhezi abalwenzayo abantu abavunayo. Wena olime ngedumbu yazi ugcinisekilwa ngumuntu otshaya ugatshopo.
Abohlangothi lwabalimisi bakhuthaza abalimi bemandebeleni ukulima amabele, inyawuthi lokunye okulakho okumelana lelanga kanye lokungani kuhle kwezulu. Kunje abalimi labalimisi babikwa bephakathi kokugebha amagodi beqala ngokufaka ilime bazathi sebefaka umvundiso lenhlanyelo. Abalimisi bathi njalo sebeqalile ukulungiselela ukulima ukuze benelise ukuvuna amanzi azakhulisa izilimo ngohlelo lweintwasa olujonge ukuqeda indlala ezweni lokuvuna amanzi ngendlela yokulima ngogatshopo. Okwamanje ilizwe libhekane lendlala enkulu kanye lokusilela kwamanzi kubangelwa ikungani kuhle kwezulu. Ingcitshi zomumo womkhathi zithi kubangelwa ikuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele, i-global warming. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi isikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Asebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithupha, 605. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lanye, 10.8 million. Ingcwethi zokwethulwa kwemibiko lezindaba zithi akula mehluko uqobo kumthetho osanda kwethula owe-Freedom of Information Act, lowa ukhona owe-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.